ngingenela khona ama budget singafaka ama council angafaka ama budget abo bona bayawahlalela ngenye umnyaka noma bawale abantu bagcine I council zingasebenzi siyakwazi lokho ngo 2013 uChombo ngesikhathi sikaMgabe lo Mnangagwa wascraper wakhupha izikweledi zabantu namhlanje iCouncil zonke zahle zatshona emadakeni. Ama-appointments, ama-top executive council, njengama-town clerk, appointwa nge-influence ka-minister, ubaxotsha uJames Muthore. Sisuke lapho, izindlu ziyadilika manje, kwenziwa yi-minister we-local government and devolution to say, ukuthi bona basebenza nama top officials awe council badilize undaba ningi Mangwana umi secretary for information wakhupha I Twitter la ku Facebook esithi hayi uzabhidliza yoni I council ye Harare sinqaba ze ama mayors iyo sithi ingamathethula enegala sithunzi just ceremonial. Yikho ke umsebenzi wonke wenziwa yi-town clerk lo minister we-local government. Bona sebezenzela amandlwani besenza kuthiwa i-devolution bengafuni ukupha amandla ama-provincial councillors awakho. Minister kuphela ozenzela lama-top officials e-ZANU-PF.
Manje lokhu elikunikayo esingathi ngama-recommendations ngesiNgisi. Khona kungangcidani
sifuna futhi iUrban Council Act ihambelane leconstitution uzabona ukuthi kathi sebeamend iconstitution bangaka implement konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abafuni ukuthiya amacouncil azisebenzele sifuna ama-executive mayor bazidingele istaff sabo esinonileyo esifundileyo sitomkanjo hathi ukuthatha ama-instructions ku-town clerk yena u-town clerk ethatha ama-instructions ku-minister of local government yikho ke konke lokhu yikho okwenza umbhedo lokubhidliza amadorobha ngoba bayakwazi mhlophe ukuthi iZANU PF ingake yawina khathesi yede sile 32 out of 34 councillors loku sixotshela abantu bethu bayarecall abantu iba-interpreta I-Supreme Court judgment ngenqele befuna ukubhidliza khathesi akusela ama-councillors akusela councils sokubafuna ukwenza ukufaka ama-commissions abo sifuna ama-reforms i-Urban Council ihambelane le-constitution i-devolution yiyo enkulu baxotsha umgabe besithi umgabe kalandelanga i-devolution ngesinye isizathu